ukubulawa kukaNicholas Babukande kube yinto ethiye abantu abaningi bezibuza imibuzo eminingi, ikakhulukazi indlela amapholisa aseMelika aphatha ngayo izimo noma izigameko nxa kungabe kuhlanganisela umuntu omnyama phakathi. Nxa sesikhangela indlela uNicholas abulewe ngayo, indlela elichuku kanjeyana, kutshengisela sobala ukuthi imfundiso abayitholayo amapholisa aseMelika kukhona okutshengisela sobala ukuthi imfundiso abayitshelwayo niloma noma umhlophe noma umnyama. Kodwa ke nxa kupolice force batshelwa nje ukuthi umuntu omnyama noma abantu thizeni kufanele ukuthi batreatwe indlela elichuku efana nendlela le esiyibone uNicholas ebulawa ngayo.
Ngokubona kwakho, kuyini okungaba kubangela ukuthi amapholisa eleMelika abe locuku ikakhulu ebantwini abensundu?
Enginokuphinda njalo wabugande ukuthi imfundiso noma ngithi kuma training institutes yabo, ama training institutes yabo noma lama commanders abo abayiwo abaphetheyo abamapholisa, yibo abavumela izinto ezinje, noma ngithi imfundiso yabo yiyo egcila kakhulu ekuthenini umuntu omnyama uyingozi kakhulu. So ngaso sonke isikhathi kufanele ukuthi nxa ungabe mhlambe uhlangana laye athithwe ngendlela enzima kakhulu, ngoba besazi ukuthi umuntu omnyama ilungelo lakhe liphansi kakhulu ilungelo lamakhiwa. Siyazi ukuthi ezikhathini eziningi amapholisa abalokuhlangana lama gun violences lapho abagcina khona bedutshulwa, kodwa ke bayakhohlwa ukuthi indlela le iyo abenza ngayo bephatha ngayo abantu abamnyama kanje yiwo okugcina kusenza ukuthi uhlale ngaso sonke isikhathi ungabe lokungaboni ngasolinye phakathi kwabantu abamnyama labapholisa. Abantu abamnyama bengasathemba amapholisa ngenxa yezigameko ezinje zenalezo zokubulawa kwabantu abamnyama mahlayana. Into ekhona uhulumende waseMelika kufanele ukuthi into efana le-gun crime eyiyo edala zonke zenalezi zinto esizibona namhlanje abantu bebulawa mahlayana, ukuthi nxa bengathi control indaba ye-gun crime yiyo indlela ezakwenza ukuthi nxa umuntu bembona bengamboni njengesithi esingakhipha umbhobho sidubule, kodwa bambone njengomuntu ofanele ukuthi abanjwe aboshwe ayigwetshelwa lelo cala alenzileyo. Kodwa kubona into yokuqala nje ukuthi yingakho ngaso sonke isikhathi ukuthi bona nje amapholisa nxa behlangana lawe into yokuqala nje ukuthi batshengisela ukuthi bafuna ukuthi bakudubule. Kodwa ukubuhlungu kukaNicholas ukuthi kona uye wabulawa engelawo umbhobho, uye wabulawa engelasikhali esiphetheyo, ebulawa ngokutshaywa ngendlela ebuhlungu kakhulu. Okungaukuthi kufanele ukuthi lawo bona laba abakwenzileyo bona laba ulobo ukuthi noma ngabantu abamnyama abakwenzileyo yona la mapholisa amahlanu akwenzileyo, kodwa kufanele ukuthi bahambe behlala lengalo yomthetho njalo noma nxa kuvuma abahambe bayibhajejele nemisebenzi yabo ibaphelele. Ngoba kube isibonelo sokuthi akukhethelekile ukuthi ungubani, kodwa nxa ukuthi ulipholisa usebenzisa amandla akho ukuthi uzwise abantu ubuhlungu noma wenze izinto ezingalunganga, isiphetho sakho yiso sona lesi sokuthi uzahlala lengalo yomthetho.